sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eleZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC le African Union kulandela ukuchothozwa kwakhe eleZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeli konke lokhana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eleZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule-Russia ngobudlelwano belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eleZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba ele Zambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, thiwa kuphumile evideo.
UMhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Uqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ive ungakhangela ukudla konke nje. Mina ngiphila lapha eZambia, akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ucorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because iCall okufanele bakwenze yona iplatform available kuMight of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident wase Zimbabwe waphambanisa nalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla leZanu PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulwisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH leZanu PF akulabudlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le HH ne opposition eZimbabwe wo CCC banibani baba lobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu. Silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele esithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise isecurity elizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elimeli galidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi leAfrica ukugqela eZimbabwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Weze mapandleni, kulakusibazana ewange, abazinikele ukulisana, labazingela inyamazana zasendle mahlayana, abafundele umsebenzi lo. Bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisichiya kalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani ewange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebesifakela izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabinyenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManqube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abayebethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe. Ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation uMnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama, and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
UMnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisa ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu, iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela ama-ranger ethu wonke aqatshiweyo amaningi ngaba-locals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yi-benefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle, ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale, nginginokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu babuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano wabo. So umsibuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluko esinjalo yisilo and ungakhayela ayisikho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalensane khona lapho estoyiseni. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU PF lapha wena athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu ithotshayo nale. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzobuhlungu umze e-screamer. So kulo muntu ongazilimaza ngaleyo ndlela ukuzowuportray ukuthi akumanga kuhlelizweni. Nxa amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela even ne-parliament omunye u-MP owethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esi-concerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni.
Like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo?
Yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonya i-MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibhonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uthudi Stevenson khona umuntu ongumama ngendlela achaywa ngayo waza wephuka isandla. So and ukhangele lo lokufa kwabo Mo Blessing and ukhangele even la lesikhathi sese election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje. So ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirietenga omela iHarare edalele iParliamente kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi silibhadeleni namhlanje. Kusigaba liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje ke siphoka lembongiyelo Dumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African Poet. Dube siyawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa. Salibulani lonke balaleli emagumbi mina nimane omhlaba ngingakhohlobi ngilala umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje.
Yes, siyakwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa lithi ogogo baziintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando. Sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphila emhlabeni. Ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye nxa sikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali. Ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uze uyehlakula emzini kumbe ufothole imiqubo emzini ukwenze lokho. Ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningingelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazorepresenti esibabona ezikolo. Kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka aphinde abuyele esikolo. Uma kumenza inyanga yonke ngethemu uyabe loze phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni. Ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephu nokuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni. Ezalukwazi ningithanda ukuthi izalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezila ngemkhuba lamasiko kwakithi. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela. Lesenke ngasika kibo abantu fikuthotha ulabantwana labazulu ukuthi abafuna ukubona abantu uyaloya. Kuningi esengikufunde kulabantu abantu engangingakwazi la ngisazenza isihlakaniphi ngisababalekela. Lokhu kwancedisa engikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa. Uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi. Ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu abaningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshosi beziningi. Kodwa ke mina ngokwami kwesengifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela.
Nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezi kumele benzeni?
Bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga. Bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nari kwesikolo amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lesigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo. Olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami zeWhatsApp zithi +26371233 6972 +263 0712336972 kumbe baye ku Facebook page yami ebhale Obed Tuwe the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ungangi inbox njalo uqoqe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho uncane akukho ukukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho abantwini
ye leye imbongi elodumo Obed Tuwe ukhona ngale ke ewange sibonga kakhulu Tuwe ungadinwa kusasa baba.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VO Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, yabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadiki African Union ngele Zambia. Sizwe ke ukuthi bathini u Bim Dawini Sibanda. Uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia, so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona ikuthi kalabacebisi abakhona. Singazi khona pho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumela hle manzini la ubhalile lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke iphoqana labantu beZambia, kungani kuba khona ongani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu, kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho. So khonokho ke ukuthi adlelane noPutin ecine ethethisa elemelika sibona zana sonto eqondileyo. Kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala watsha iganga noma kuthiwani. Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hheyi bantu, kambe kwasekutheni umongameli esethula udaba olunje. Belindamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi kukhulunywa khonoku kungani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa, singazi kunenkonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumntu omdala. Kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe, so singakhohlwa khonoko njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Then uDube Ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu, hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akula nto ezahamba kuhle. Ye laba ke abantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kustudio 7 kukhasi leVO Indebele. Thina lapha asilasandla lokuthi bethulani, bazethulela ke abakhuphisayo. Ye kunjalo, siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Njani ngiyalibingelela umcebisi ngokuculela amathoka amahle ehamba nawo bright ngisithi iphilanda bakithi khona umsebenzi wethu esiwenzileyo ngodisemba yodlule sahluleka ukuthi simlethe napha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sithe siye simlethele kona namhlanje uli-enjoye lapha kuneyngoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasutha izingeli ngifike ngithi khakha ngisihambele echolojo ahlangana nodahle okunyesimcelayo kwingene kakhulu YouTube channel eza ithi TV ebese uthamathoka amahle 2023 uzodlala nje zonke ngobunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413 nisikhase, nisincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu sisiya phambili sithi siyabonga lapha danki
yazizo ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singayehlukanisi ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba esilazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC ye-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale